Endabeni zethu lamhlanje umsekeli kaMongameli uMnumzana Phelekezela Mpoko uthi omunye wakhe uMnumzana Emerson Mnangagwa usedelela uMongameli Mgabe okumangalisayo. Izakhamizi zemalokishini yenjube lobhengula zilakho ukuvalelwa izindlu ezihlala kuzo ezingela lokho okuthiwa yi-home ownership. Uthini uZulu ngobulembu bokuzilibazisa obeFacebook lokunye okufanayo uhulumende athi kusetshenziswa ukubhidliza umnotho welizwe. Izizalane zeZimbabwe esihlala eBhilitane zivalelisa isikhathi sokukhudumalo ngokuwosa inyama lokunye okujabulisa umzimba. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, lamhla sixoxa ngobulembu bokuzilibazisa obeFacebook, Twitter, Instagram lobunye obusetshenziswa nguZulu. Kambe busetshenziswa ngemfanelo na kumbe kudiliza imizi labohulumende. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zaseZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa ngobudlelwano bezamabhizimusi lezombusazwe phakathi kwele-South Africa leZimbabwe. Thumelani imilayezelwenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 9:09 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.